umqhatshi uqhubekela phambili a-implementa akuqumileyo eyedwa engazange consulte ama-associations zinhlanganiso lezi ezimelele ama-unions achiyeneyo ngemva kokuba esequme i-budget. Ube kutshilo nje umqhatshi ukuthi ulendlela ozabhadala ngayo engazange atsho kulabo obaqhatshayo ukuthi kulesivumelano yini. So sibona uqhubekela phambili nge-approach yakhe yokuthi khonokwa kukhumbulileyo ukuthi ukwenza unje uku-implementa angaze anganaki ukuthi kungaba labanye yini abangamnika umbono othiyeneyo kumbe labanye abangakujabuleliyo. So sikubonile ke namhlanje abantu beqalisa ukuthola izimali zabo ukuthi indlela ke abayenze ama-calculations ngayo esithi liholo lomuntu thina besisitsho nje okugoqela nje konke nje kungaba ngama-allowances athize liholo lomuntu. Kanti yena nxa esithi iholo lomuntu ke utsho ekhipha nje ama-allowances ewashiya ngaphandle. So kuyasixaka ke, kuyasixaka njengezisebenzi ngokuthi kusuka kwehlise ke inano le mali ebesizayithola nxa sesibhadala ama-bonuses. Kodwa sikunanzelayo ukuthi sile ngathi very arrogant employer ongajabuleli ukukonsulta amanye ama-parties.
I-Apex Council ithi inhlanganiso zezisebenzi zizahlangana kusasa zikhulumisana ngalolu daba. Liphakathi lani yini njengeZCTU?
Thina silama affiliates aku-Apex njengenhlanganiso ezimelela ama-teachers. So abasimelelayo kodwa ku-federation level asikho ke kulumhlangano asingeni kodwa nabanye bethu ke abazabe bephakathi i-affiliate yezinta nxa sisizwa bazama ke ukuthi bathole isinqumo ukuthi bangaresponda njani ke ku-employer bangathathwa manyathelo bani kumbe i-strategy yokuthi bangayengeja njani u-employer ukuthi angatshintsha yini angaba lo mbono omunye otshiyene lalo owenzileyo.